So we zika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 2 Ntulikazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abalithumi lantathu abathelelwe igcikwane le coronavirus elizweni loyedwa ovela phandle kwelizwe eSouth Africa. Izakhamuzi zelokithi leluveve zithi abantu beloku besifa bebulawa ngamanzi angcolileyo avela empompini zabo.
Okungizwise ubuhlungu kakhulu, ngingene izindlu ezintathu lapho engifice khona kufe abantwana. Kwenye indawo ngifice kufe umntwana ka-grade 7, kwenye indawo ngafica kufe untombazane obele 4 years, ngazofica omunye unkazana laye ngale obhubhileyo obe ngu-grade 4.
Kambe ukuxotshiswa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-MDC Alliance libandla le-MDCT kungakusitshoni.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi nzi phakathi kwamacembo omabili awe-MDC iyaqina, okuyinto engamanga kahle nxa ungulo odinga inguquko, obhekelela inguquko elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abalithumi lantathu abathelelwe igcikwane le-coronavirus elizweni loyedwa ovela kwele South Africa. Lokhu kutsho ukuthi asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni sebesedlula kancane amakhulu ayisithupha, 605. Iningi labalegcikwane leli ngabahlala eHarare, okulabedlula amakhulu amabili, 225, kulandele koBulawayo, okulaba ngamachumi ayisithupha lane, 64, bese kusiza ezinye izigaba zelizwe. Abahlali belokithi leluveve bathi belokhu bebhekane lodubo lwamanzi abangela umkhuhlane wesihudo osubulele abedlula abalichumi. Lanxa umanisipala esithi asebebhubhile bayithoba munwe munye, izakhamizi zaleli lokithi zithi bengaba sebefika phose amachumi amabili asebebulewe ngamanzi angahlanzekanga aphuma empompini zabo. Isihudo lesi siqhamuke ngenyanga edluleyo. Iziphathamandla zesibhedlela sempilo kanye leklinika yeluveve sezafakaza ukuthi ngempela kulabantu ababhubhayo labelatshwa ezibhedlela lemakliniki ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Inhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association isihambise lolu daba emthethwandaba isithi amanzi la kumele ayehlolwa inkampani ezimeleyo eHarare, hathi umanisipala wakoBulawayo othi kaboni dubo ngamanzi la. Ikhansili sixwayise abantu ukuthi bagezise inkonxa abagcinela kuzo amanzi njalo isahlolisisa ngalolu daba. Okuningi asikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lonkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association.
Izolo ngibevakatshela abaphe balahlekelwa ngabathandwa babo eluveve. Ngibe lokudana kakhulu ngifika kulezo zindlu, ngifice abantu bedanile, bebunile, behawula, behlukuluzeke kakhulu. Ngabona ukuthi abantu badane kakhulu, bayakhala, njalo kulokhe kulokugula, kuyagulwa. Okungizwise ubuhlungu kakhulu, ngingene izindlu ezintathu lapho engifice khona kufe abantwana. Kwenye indawo ngifice kufe umntwana ka-grade 7, kwenye indawo ngafica kufe untombazane obele 4 years, ngazofica omunye unkazana laye ngale obhubhileyo obe ngu-grade 4. Abantwana laba kuthiwa babulewe ngamanzi abawanathayo nalawo asebulela abantu eluveve. Iqiniso eliphelele eluveve kakukuhle, kuyesabeka, kuyahawulisa. Kathi sixoxa labantu abafica ukuthi hayi balimele, balimele engqondweni, balimele ngaphakathi kwabo, abakwazi abakwenzayo, njalo bayesaba. sakhulumisana labo kakhulu ukuthi kanti ishuwa amazi lawa le iqinise ukuthi yiwo bathi yiwo kakhulu amazi asilimazile ngoba ufica endlini eyodwa ufica kugula abantu abathathu kumbabane begula lokhana kwesabekayo omnye umama obe ofelwe ngumntana ke lo labantu nababili abagulayo ha uze watsho lokuthi uyesaba khona ukuthi ayempompini uyayisaba impompi ngesiga esimvelele ukuthi afelwe ngumntana lalaba abagulayo laba bade begula yena lo omunye esimbonileyo ube sehluleka nje khona ukusukuma ekhala ehawula imlomo leyichacambili dabuke yadabuka konke lapho esihambe khona sifice kulusizi pho bazawathatha ngapha amanzi bazanatha ngapi njengoba sebesesaba impompi lezi abanamali
njengenhlanganiso emela amalungelo ezakhamizi selike lakhulumisana lekhanselini ngalolu daba njalo bathini ngalo
ayi ikhansili kukhulunyiswane layo sibili ikhansili yala ukuthi yibo ithi njengomkhuhlane ovelileyo yala ukuthi liphutha la le mithi abayiphiwayo bathi ayi baphiwa nje imithi engabasiziyo angikwazi uthi counseling ngenzani ngoba nxa ikhansili izaqhubeka ilokho engancedisani nabantu labana ingasukumi iyobakhulumisa bakhalele mbone ngazani sizakhamizi sizabaphendukela ngeqiniso sizabaphendukela njalo nxa isithi counseling isithi abantu bangamachapa abagezisi imigqomo kumele bazinike umlando wokuqalisa uhlelo lokufundisa abantu ngokuhlanzeka lokuhlanza imigqomo le babe le program njalo lokuthi amazi la nxa ehlalile ngoba kwesikhathi bayasinika la amanye akade khona ahlale siwagcine ngoba siyabe sisesaba phela ukuthi singachitha pho sawathatha ngaphi njengoba namamitha echarja kangaka ukubhoyila amanzi kunzima amagetsi kawakho ayadula le mali yokuthenga i-home guard ayikho kasilayo kwenye indawo kuthiwa bafika babuza ukuthi kanti namagundwane bamangala abantu ukuthi amagundwane lokufelwa ngumntwana esithi unatha amazi angaqondanga uhambelana ngani so mna mbona ngani ikhansili sibili ilo mlando omkhulu
lo ngunkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo asenelisanga ukukhuluma laba kumanisipala ngoba iziphathamandla bezingadobhi incingo zazo. Ibandla leMDCT lithi alizihluphi ngabantu abathi lisetshenziswa yizanu PF ngemva kokuxotshisa amanye njalo amalunga ebandla leMDC Alliance ayisitshiya ngalombili 8 kudale leSenate izolo. Abaxotshiwe laba ngunkosikazi Meliwe Phuthi, uPhyllis Ndlovu, Herbert Sinampande, Helen Mpofu, uSiphiwe Ncube, uKeresensia Chabuka, uNganai Muzoda, loMnumzana Gideon Shoko. Ukuxotshwa kwabo kukhuphule inani lamalunga MDC Alliance asexotshiwe ngunkosazana Thokozani Khuphe ePhalamende laya kumachumi amabili lanye 21. Phakathi kwabayisitshiyagalombili abaxotshiweyo izolo laba abayisithupha babo bebemela izindawo ezitshiyeneyo eMathebeleland lakoBulawayo. Ibandla leMDC Alliance lona elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa likusolile kakhulu lokhu lisithi kuveza sobala ukuthi uMakhuphe labanye bakhe bajonge ukudiliza besebenza leZanu PF. Kodwa isikhulumeli seMDCT umnumzana Khaliphani Phugeni uyakulandula lokhu.
Thina silungisa izigwegwe, yiyo into esiyilungisayo ngoba phela ma sikuthume eParliament, sikuthume eParliament ukuthi uyasebenzela abantu beZimbabwe. Ma wena ungasafuni ukwenza lokho okuthunyelwe eParliament, vele sizokubiza bese siyathumela omunye umuntu ozowenza umsebenzi ebesikuthumele wona kuqala. Ma ungaba usafuni ukwenza lokho esikuthume khona, sizodinga omunye umuntu simthumele lapha ngoba sile program e-social democracy, sile program ethi kumele silwela amalungelo abantu, silwela abantwana ukuthi bafunde ezikolo. silwela abadala na wonke umuntu ukuthi athole ezenhlala kahle. Silwele lelokhu zeni le healthcare naloko kwe social security lokho engikhuluma ngakho kwenhlala kahle yakhona. Silwele ukuthi kube nokuthula ezwe. Silwele ukuthi kube nama economical rights abantu badle basuthe bakwazi ukwenza amabhizinisi nakho konke lokho. Yimsebenzi iagenda yethu esina lapha eParliament. So ma abantu bona sebehamba lapha ukuthi bayo boycott eParliament bakhulume ngento zokuthi hey uthamisa kwathini kwa yasinaso leso sikhathi nasifaka abantu abafuna ukwenza umsebenzi wabantu lapha. So sizoba recalla sifaka ngempela abafuna ukwenza umsebenzi. Kodwa laba abayenza umsebenzi wabantu ayasibathinti. Uyakubona lokho asibathinti siyabayeka ngaphandle kwalabo abafuna ukwenza ipolitiki endaweni yokuthi babhekele izidingo zabantu.
Umnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sebandla leMDCT ubexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. UNtungameli uxoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, yena othi lanxa ibandla leMDCT lingaze liyale ukuthi lisetshenziswa izanu PF, uZulu weZimbabwe uyazibonela lokhu.
Singake sakhuluma esingakwenza kathesi ngoba silokhe sisafuna ukuthi sizwisisise ukuthi amalunga ethu wonke yini eParliament bazawaxotsha. Ngoba savumelana ukuthi kungaba ngcono baxotshwe yizanu labangani bayo lokuthi bakhalale bodwa. Kathesi sebexotsha ama MPs 13+8 21 bebafuna ukuxotsha wonke. Sizabe lokho sisibona ngoba okwakhathesi simele ilanga elilodwa eliyabe lisithutha, kodwa singake sakuchaya kubandla. Amabandla ethu yiwo asitshelayo kokwenza. Thina sifanana lenhlanzi ehlala emanzini, njalo udlame hatshi sizakwenza okusemthethweni, njalo uZulu wonke uzabe ngemva kwethu. Into le ayisho MDC yodwa phela, ngesizo sonke. Singathi nge-MDCA, MDC Alliance abese siphambanisile. Lokhu kubamba usapho lonke lukamzilikazi lolukamambo, ngoba kathesi siyahlupheka, silakudla, silamithi, konke kufile ngenxa ye-corruption. Yikho ke ngiyabonga abantu bethu bangalahla ithemba.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi imphi phakathi kwamacembo omabili weMDC iyaqina, okuyinto engamanga kahle nxa ungulo odinga inguquko, obhekelela inguquko elizweni. Ngokuba nxa besilwa bona bodwa kuqina izano PF, nxa kuqina izano PF kuqina indlala, nxa kuqina izano PF kuqina ubuyanga, nxa kuqina izano PF kuqina ukuswelakala kwemsebenzi, nxa kuqina izano PF kuqina ukudilika kwezibhedlela lezikolo, nxa kuqina izano PF kuqina ukudilika kwemi wako, nxa kuqina izano PF kuqina ukuphela kwelizwe du, abantu besiba ngabayanga bonke belala bengadlanga. Kutsho khona ukuthi siphakathi kosizo olukhulu eminyakeni lezayo, ngokuba nxa besilwa bona bodwa akula lutho olunye luzakwenzakala esilubhekeleleyo. Kutsho khona ukuthi izano PF izaya iqina isiya phambili, kuqine usizi, kuqine ubunzima, kuqine ubuhlungu phakathi kwabantu, kuqine ukudilika kwezomnotho, kuqine yonke into enzima ezimpilweni zabantu.
Lungalungisiswa njani udaba lweMDC loluNcube, ngoba bakhanya abazimiselanga ukukhulumisana?
Angikwazi kumbe kuyisimo bani phakathi ukuthi kuvume ukuthi baxoxisane kukhuzwe lomhlola owenzakalayo, ngokuba kuzagcina kudilike konke kwaphela du isale izanu PF simile ivuse kuze kube phakade. Into engafanelanga ngoba phela iyona kayivusi kahle. Ngakho ke kuyadinge ukuthi bakhulumisane indlela thile, kabadinge mhlambe abantu abanye bavela kwenye indawo abangekho phakathi kwamacembu lawo babalamule ukuze ilizwe lingaze ladilika ngokuba nxa kudilika iopposition ilizwe liyadilika aliphili ilizwe lingela opposition ikakhulu nxa umbuso uyizanu PF mhlambe bekungaphileka ube igovernment bengasozanu PF kodwa nxa igovernment iyizanu PF udinga istrong opposition nxa kungenjalo liyaphela ilizwe liphele du abakhulumisani babonisani ngaphandle kwalokho kuzaze kulungiswe ngeelection abantu sebekhetha ukuthi bamisa njani.
Umnumzana Efihlela Ncube yingcwethi ecubungela izombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulepolisa leGwanda elibotshiweyo ngemva kokuzama ukufumbathiswa ngomunye owemba igolide ukuze engabhadalwa engazakhathazwa ngamapolisa. UBlessing Zenya ohlala enkambeni yeZRP New Town eGwanda ubesemthethwandaba ngolwesibili. Iphephandaba leDaily News lithi uhulumende ufuna ukwethula umthetho ozakwenza kube licala ukuqamba amanga ngengatsha zikahulumende ezifana lebutho, amapholisa kumbe iziphathamandla zikahulumende. Leli phephandaba lithi umphathintambo ezomvikela ubesedale lephalamende lapho ayethule khona amazwi okuthi uhulumende uyakhathazwa ngamanga aqanjwa kunkundla zobulembu be-intanethi osekubangele ukuthi acabange ukusungula imithetho enqabela lokhu. Okwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Abantu kumele sikwazi ukuthi ama-sanctions afakwe ye-attitude njani eseZimbabwe. Njalo into le eyokuthumba abantu, those people are the same people abathumba uDr. Lwana uPeter Magumbeni. Into efana la wena le enzakalele umfoka Chamisa le. The method esetshenziswe kuye yena leyana asetshenziswa kumagumbeni uDr. Peter Magumbeni. And uDr. lo thina sasiloke sifunikwaza ukuthi kade uphelele ngaphi ekugcineni ungaphi kwezweni ngaye waphola le research yayezwayo kuye batholeni. Even nalamuhla siloke sisafuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni ngoPeter Magumbeni lo uDokotela Lwana. Kwagcina kwenzweni kwabanjwa bani ama-investigation la abahlala besithi ba-investigator omnaka kwale cabinet yakhe iphelele ngaphi. Hayi, but vele we don't expect anything ngoba vele yi-nature umgalo wevele ehlala esenza njalo la abantu bebulawe abe sekhuluma isikhiwa sakhe siqatha athi if there is someone who has got any exhibit and whatever let him come in front all those things. Wehlale sitsho njalo ukhuluma isikhiwa sakhe zokuthiwa abantu bembonga ukuthi hayi uyazuke ukhuluma isikhiwa loba njani njani. Abantu bona besifake kuphela athi nxa ngabe kunomunye olobufakazi nezinto enjalo sivumelele kaphumele egcekele.
Bebengisathi mina ngizuyile lo mfo lona ethina uthi ungumpofu esithi uChamisa uhamba ayofakisa ama-sanctions. Uwafakisa kanjani? Yazi ndoda wena mpofu lo wena. Ma ungayazi ipolitiki ungakhulumi ngoba ama-sanctions uyabona ukuthi izanu PF yiyo ezifakela yona babhizi bathumba abantu bayenzani yonke into le bayenzayo. Wena tsho ukuthi esengahle awufuni ukusitshela iqiniso ukuthi wena nomakhuphe nithengwe izanu ene kunjena nje wena uyahlupheka umakhupha ungcono uyidlila imali ezana wena ke umsebenzi wakho ngwani we ukahle kahle awufundanga nokufunda wena mpofu wena kumele uhambe uyehlala emahlangeni then ubheke inkomo zikababakho even umntwana ona 5 years into leyo ikhuluma nje ngeke azayikhuluma uChamisa ufaka ama sanctions njani uyakwazi ukuthi ama sanctions ahamba njani you know ukuthi what causes sanctions noma uyakhuluma nje ufuna ukuthi nje ukhulume ngoba nanku uzonda uChamisa ngendaba ye-jealous. Yazi bantu banikeni i-jealous.
Linjani mfakazi, linjani mfakazi, ngiyalibingelela ngo-counter sibanda lapha eBotswana. Abantu abasele mcabanga ukuthi ama-sanctions afakwa nguChamisa la wasting their time ngoba indaba yama sanctions ubani lobani uyayazi ukuthi ama sanctions afakwe ngenxa yani, afakwe ngenxa ukuthi imfanelo yabantu eZimbabwe kayihlonishwa. Khonoko lokho lokubona kuqhubeka abantu bethunjwa, abantu bechaywa, abantu behlukuluzwa, yikho okukhoza ama sanctions kayisiyojamisa. Njalo ama sanctions kayisiyo afundisa amasosha ukuthi bahlukuluze abantu nokuchaya abantu. Lanxa ama sanctions angakhitshwa, pho ke ukuchaywa kwabantu nokuhlukuluzwa into yonke, idistini yamasosha lamapholisa leyo bazayimisa na? Ngoba lokho bekuvele kokusenzakala ngaso sonke isikhathi ama sanctions engekho. Amasosha eZimbabwe lamapholisa eZimbabwe avela kachana elokhu ehlukuluza abantu, abantu bethunjwa, abantu bebulawa kungela ama sanctions kungelani. Njalo ama sanctions kafakelwanga omunye lomunye, afakelwe wena umnanga kwalokho ne cabinet yakhe enlutshwana, but still we still see them traveling besiya nelale lale, though ama-sanctions ekhona. Ama-sanctions ka-disturbi i-budget yemali eseZimbabwe etshontshwayo esiwa lenale. Ngama-sanctions yiyinanze ukuthi kube njalo. So sicela ukuthi abantu mali zi-understand. Ama-sanctions has got nothing ukudisturba i-economy eZimbabwe. Bangamisa ubusela babawenzayo, babe nokukwazi ukubhujetha imali kahle kahle. Into izakunto zonke zizobala, especially ubusela nobudlwangudlwangu loba babenzayo. Ye, asothi into kachamisa, asonto ekhozwe ukuchamisa leyo, never. Ngibingelela umfowethu usaBrighton khonaphana e-TS, lona Brighton labantu abakhe. Ngiyalithanda, ngiyalikhumbula kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu aligcine, aligcine impela, alivikele kulo mkhuhlane la. Abantu bonke nje khonapho e-TS laphana. Ngiyalibingelela kakhulu, amen.
Sawunani basakazi beStudio 7, hayi umandla, Mandla Khumalo phuma kwelaseJolutu. Hayi ngapha thina siphila ukeni sinkomo nje, hayi sizothwa sigqoka amamaski nje, hayi sigezi izandla nje, hayi thina siyazilutho ngapha yathi siyafuna ukuzofundiswa. Hayi sithi uzodluya lomkhuhlane, hayi sibekezeleni, salani kahle.
Vuko basakazi beStudio 7, Ntulane Mahlabe Zulu. Indaba ye-accountability leyi ebikhulunywa ngobaba uThuma, hayi ingana ngizwanani laye leyo, angiyazi leyo. Kufana nje lengane kana yabomvundlala kontelecha into le-accountability eZimbabwe. Uma umzali ipentsheniya ogogo nabomkhulu bephiwa mhlawumbe i-£200 esithenga i-2kg yethukela ngelanga, kube yimali ayiphiwa ngeviki leyo, yebo. Kanti iziqhuma lezijumba lezi ezigcwele ama-border gate le madrobheni indawo zonke lezi izikhitshwa ngubani, zi-withdrawa ngubani? Who is behind izijumba zonke zonezo ezithwele ngabantu? Khathesi kulayena li-£10 yale entsha le isigcwele, if you go kuboba i-bridge uye ngaphi igcwele indawo yonke, iphume ngawuphi umnyango, ikhitshwe ngubani, ngumntakabani, ngemvumo kabani, ngumkhazini kabani? Le indaba ye-ecocation day into encane le, ikuthi maybe ubona uhulumende laba kabakho khonapha kuma-agent one lawo, kodwa-ke ezijumbeni lezi abazidefendayo abangafuni ukuzikhipha. Uthi kanti umuntu ngelanga uma evunyelwa ukukhipha i-£200 umuntu kuthiwe kuya next week ngolwesithathu uzothatha okunye okuncane okungaka. Kanti izijumba lezi ezithwalwa ngabafana obhudi labosisi laba abazitshintsha ngezikabani, zivela ngaphi? So bangaze baqhamuka le accountability ekhokheshi oChooks lapho. Ngiyamuzwa ukuthi uzama ukudefenda ngomuntu wesindebeleni, uza kuthini ngoba ibhatsha ligqokileyo lwanilele vele lingumhlwazi elilumayo ekholeni lapha lenqulwini, azama ukulihlohla. Kodwa-ke iqiniso lami engifuna ukulibuza kuyoChooks, ngani lina basakazi beStudio 7, kanti izijumba lezi ezithwele ngabafana zivela ngaphi singakaze siyehlolisisa indaba ye-ecocation? Ngiyabonga uNcubelo.
Linjani basakazi? Hhayi ngiyabonga. Mina engikutshoyo kuphela yikuthi hhayi ibhatshi kalihlohlwa. Asisafuni ukubuswa ngabantu besishoneni. Abantu besishoneni sebebuse kakhulu, bayehluleka ukukhokhela abantu. I-corruption kibo ngoba bona bahlohlana bodwa emsebenzini ake kubuso omunye umhlobo uchamisa laye vele lishona abantu besishoni nibo ababulalile izilizwe la right leli baqalisa into zabo ze-corruption ake kubuso omunye umhlobo ke kuma ukubusa abantu besishonini lo babuthi yena uchamisa i-tribalism asikhulumi nge-tribalism indaba kungakaze kubusa omunye umhlobo amashona yiwale tribalism ake kubuso omunye umhlobo bakithi kumbe ilizwe liqunywe phakathi abantu besishonini yibo abehlule ukubusa yikho kwenzakalayo ngiyabonga
sanibonani 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 kustudio 7 sanibonani lonke basakazi kustudio 7 siyajabula mpela ngoba niyasithumelela yonke into eyenzakala eZimbabwe ukuthi kwenzakalani siyajabula kakhulu basakazi bestudio 7 le yazi mina ngizibuhlungu ngendaba leka makhuphe le umakhuphe ubhizi uqotshisa abantu ephalamende kodwa yena abantu laba uZulu avota evotela abantu akavotanga bevota under uChamisa abazange bazibazi bavotela umakhuphe so umakhuphe udlala ngathi uyasidelela lo mama lo sidelela kakhulu kanti vele umama lo unjani vele wakuwabonapho yena umama umuntu omdala odwa ufuna ukuba yi-president kodwa ugunda ikhadi and futhi ngizwile omunye umfolana esithi yena ungumpofu ngizwile omunye umfo esithi ungumpofu ethi ye uChamisa uhambe siyafaka ama-sanction
lithola njani basakazi be-studio 7 kanye labalaleli siyalibelela ngothando olukhulu ya ngilapha endabeni yendaba eqonane le-eco cash ithi nxa i-RBZ imisa i-eco cash idinga ukuthi ilungisise udaba lwemali kayilungisise ndawo zonke la kuyo khona ngapha ingajiyi kungalunganga ngoba laba bezithwele nzima ngama-ajenti ama-eco cash nalawo besi-charge imali nxa ufuna ukwenza i-cash out ugcine lihafulelana phakathi laphakathi ingazathi imali ngiyeni lonke yona ingeyakho wedwa so uhlupho vele sikhathaza ukuthi imali bayithatha nga yona i-RBZ yiye produce imali kodwa ufumanisa ukuthi imali emabhenki kayikho itholakala kuma-eco cash agent so kayilungisise ndawo zonke kuqonde ndawo zonke akhona ukuvala ngapha ngapho kube kungalunganga kakuthi nxa sebevala ama-ajenti siyebona imali sikhona ebhenki akhona ukusitshayisa ngamakhanda njalo futhi nxa sithenga sisebenzisa yona i-eco cash imali intengo kazifanane zingaze zatshiyaniswa so ke into yabendaba ebuhlungu kakhulu ngaba ulungise ukuqonde ndawo zonke ngiyabonga
salibonani lonke bantu bakastudio 7 nabalaleli mina bengifuna ukuthumela imali namhla engange 3000 pula ngiseBotswana uma ngifika bathi i 3000 pula uyithumela nge 900 so bese ngibona ngathi kuyasikhama kuyasisinda kakhulu lokho angazi ukuthi kuzaphela ngani ngoba ngisecina sehluleka lokuthumezela imali ngoba bengithumela i 3000 then bathi bafuna i-900
yalibasakazi i-ecocash sibili yinto engafunekiyo alibala ivalwa okokucina isivalo ngobe isidabuli 5 times ukusidabula kwabo bethenga betshintsha injalo ukuthi i-ecocash kasiyifuni kayivalwe isincindezelo kubi
lawo ke ngamazwi enulina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ilanga likazibuse welemelika liqakathekiswa minyaka yonke ngemicimbi etshiyeneyo mhlazi ku-4 kuyonale inyanga. Kodwa lunyaka ngenxa yegcikwane le-coronavirus imicimbi eminingi iza kuba ivaliwe. Umongameli wakwele Algeria umnumzana Abdelmadjid Tebboune useze wakhulula amalunga enhlanganiso ezabothwa ekutshengiseleni okwaze kwasusa esihlalweni nyakeni sowayengumongameli umnumzana Abdelaziz Bouteflika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Kulabantu abalitshumi lambili abathelelwe igcikwane le-coronavirus elizweni, loyedwa ovela kwele-South Africa. kambe ukuxotshiswa kwamalunga edale lephalamende awe MDC Alliance libandla le MDCT kungakho sithoni. Ziyaqhubeka izakhamizi zeluveve zilokhu zisifa zibulawa ngamanzi angcolileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.